esethula umbiko wakhe omayelana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokukhetha akholwa kukho ese-Iowa kwelemelika, unobhala wobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, uthe inkululeko yokukhetha ukuthi umuntu ufuna ukulandela nkolobani lilungelo elimqoka elihamba phambili kusekelo sombuso wemelika. UPompeo uthi kodwa lokhu akunjalo emazweni amaningi omhlaba, ngakho-ke elemelika lizimisele ukusebenza gadalala lisebenzisa konke okusemandleni alo ukuvikela lokulondolozwa kwalelungelo eliqakatheke kangaka. Lokhu uthi ukugoqela ukuveza amagama amazwe lapho okwephulwa leli lungelo.
We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs. It's
ele China kalihloniphi ilungelo labantu lokukhetha abafuna ukukholwa kukho. Ukwenza kukahulumende kokungakholwa kuNkulunkulu okuvezwa linyathelo lakhe lokukhipha imibhalo yemilayo elitshumi kasomandla eseBhayibhilini efaka imibhalo kaGeneral Secretary Xi. Ukuvalelwa kwabantu besi-Uyghurs bengathonisiswa lokunye okunengi ecabanga ukuthi umhlaba kawuboni. Konke lokhu kusemehlweni omhlaba, sikubhekile.
Eminyakeni emibili edluleyo, uPompeo uthi ugatsha lwakhe olwe-State Department luqoqe imihlangano emibili yenkokheli yamabandla ezenkolo ehlukeneyo e-Ministerials to Advance Religious Freedom. Limihlangano ibuthanise inkokheli yamabandla okholo ehlukeneyo abanjengabafundisi labanye ukuze baxoxisane ngokulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele ukuzikhethela afuna ukholwa kukho. Elemelika lithi njengelizwe ziqhenya ngokuba lembali enhle kusukela lelo lizwe lithola uzibuse yokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo angafuna ukuyilandela okwahle kwafakwa lakusekelo sombuso welizwe ngabasungula leli lizwe.